ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe akhankasela ukhetho ngesikhathi sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe.
Siyabonga dadewethu, siyabonga abalaleli besikho umhlangano omkhulu namhlanje esiganda lapha siyo introducer khona icandidate yethu yevuvi kwezenzele kumele kumphakathi.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigxile kobulawayo zimanyene namhla zahlanganisa abantu eCountry Park lapho ebezibakhuthaza ukuthi bayevota ngelanga lokhetho.
Ngizimisele ukuvota and iregistration slip yami nginayo. Sengibona nje ilanga lokuvota selingiphuzele ukuthi sivote. I-get out and vote, isikhuthazo ukuthi kule Country Park lapha ukuthi kuye wafinyelela sivote njani.
Sizakuzwa eziphathelane labesifazana kanye leziphathelane lasemaphandleni wona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhankasela ukhetho aseqinisile imizamo yokukhankasela ukhetho ngesikhathi sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe. Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti uthi umanyano lo uzamemezela impumela yokhetho ngemva kokuthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission yenze lokhu ngoba bayakwazi ukuthi iZEC iza kuba madolonzima ukumemezela impumela yalolu khetho njengenjayelo. UMnumzana Biti ubekhuluma labalandeli bomanyano we-MDC Alliance eSaguva Stadium eMutare lamuhla. Lapho agcizelele khona ukuthi kusobala ukuthi libandla lakhe elizanqoba kulolu khetho. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa laye ugcizelele ukuthi ibandla lakhe alisoze livume ukuqelibezelwa kukhetho njalo nguye ngokwakhe ozakhokhela abatsha ekuphikiseni lokhu. Uphinde wachasisela abalandeli bakhe inhlelo azaziqhuba ezokuthuthukisa ezemfundo, ezomnotho lokunye. Ngakwelinye icele uMongameli Mnangagwa namhla uthembise abokholo lwesipostoli enkonzweni yeJohane Marange Apostolic Church eMafararikwa eManikaland ukuthi uzathuthukisa inhlelo zabo zokulima. UMongameli Mnangagwa obegqoke izembatho ezimhlophe zaleli bandla uphinde wabala amavesi ambalwa eBhayibhelini njalo inkokheli yaleli bandla yathi kusobala ukuthi nguye ozaba ngumongameli ngemva kokhetho oluzayo. Ngakwelinye icele umsekeli kamongameli Emerson Mnangagwa kuhulumende lakubandla leZANU-PF uMnumzana Constantino Chiwenga lamhla uqhube umhlangano werali elokitshini elidala eMbare eHarare lapho athe uhulumende uzadiliza izindlu kulindawo akhe ezintsha eziqinileyo okwenzela ukuthi abantu behlale kuhle. Uphinde wagcizelela amazwi akhe okuthi abantu bengabhadali imithelo kukhansili ngoba ingaqhubi kuhle umsebenzi. UMnumzana Chiwenga wengezelele wathi uhulumende nguye oselungisa imigwaqo ngoba ikhansili isehluleka. Ngakwelinye icele omunye umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ube lomkhankaso we-roadshow edolobheni lakobulawayo lapho abhodabhode khona echasisela abantu ngenjongo yebandla lakhe. Asizweni ke ukuthi ibandla leMthwakazi Republic Party lona belisenzani namuhla kungxoxo esiqhube lomkhokheli walo uMnumzana Mqondisi Moyo.
Siyabonga dadewethu, siyabonga abalaleli besikho umhlangano omkhulu namhlanje esiganda lapha siyo introducer khona icandidate yethu yevuvi kwezenzele kumele kumphakathi. uhambe kuhle kakhulu abantu bebezile njalo ubeqoqele amajaha asakhulayo adlala ibhola umdlalo webhola lapho okade kudlala khona amaqembu angafika khona amane njalo abadala abajabule kakhulu besibona njengebandla sikhuluma ngezinto ezibahluphayo okweminyaka engu 38 umbuzo omkhulu abasibuze wona ukuthi kathi sasivele singaphi bephakathi kwenkangala leyi asebengeniswe kiwo ngamabandla anjengezansi ye-MTC sanakumede ukhankasela ukuba lilunga lephalamende ebuhle constituency. Abadala bajabule kakhulu baze baveza ukuthi uClifford lo Sibanda akade khona emelezano bebembona esethutha ebadaleni bafike babuze ethi selibona nyabadala kungela development abenzelayo.
Ye, elingathi yikho kukhathazayo kakhulu kulesi sigaba kuyini elifuna ukuthi ilunga
lelo wethu ukuthi indawo le yebubi inothe kakhulu ngezenjwayo phansi esingathina ligolide kodwa kumangalisa abadala ukuthi abalama license okugebha igolide wonke bavele emashonaland iningi nabo abasebenza khona ukugebha imigodi bavela khona le mashonaland abantu bangapha abalawo ama license okuthola ama mines kanti labantu ababo abasebenzi emgodini yangkhona sokwala lasemahofisini kahulumende baveze futhi lokukhathazeka ngezikolo zonke ezikhona kwe-lead constituency ikakhulu kumfundo yaphansi e-primary lapho kufundisa khona othisha besishoneni.
Bamamukele njani uNkosazana Gumede khona ngayo?
Abantu bamamukele ngenjabulo enkulu baze bathi ukuthi njengoba seliqalile ukufika kithi siyalinika usekelo lonke kasikhangelelanga ukuthi lani singalisapota kumbe singalivotela lisibalekele njengala amanye amabandla abesiwavotela lize liwabone ngomnyaka wesi-5 olandelayo sebezocela ukuvotelwa futhi.
Ezigabeni zonke elihamba kuzo liyamukelwa ngokunjalo yini?
Siyamukelwa ngenjabulo enkulu kakhulu abantu besibuza ukuthi kade vele sasingathi loba nje indawo eziningi uthole ukuthi abantu baye bethuselwe izanu PF kakhulu isebenza osobhuku betshelwa ukuthi abazavotela ibandla lethu kumba abazakhanya bebonakala befuna ukusekela ibandla lethu bazaqotshwa ezigabeni kodwa ngaphandle kwalokho abantu bakithi bayasinika usekelo njalo bayasithembisa ukuthi hayi bakhathele ngezanu PF lamabandla anjengabo MDC. Come 30 July, they will vote for ibandla labantu iMthwakazi Republic Party.
Lo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Kusenjalo inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigxile kobulawayo zimanyene namhla zahlanganisa abantu emavinkilini emasimini shopping center eCountry Park ukuthi bezozithokozisa ngasikhathi sinye bekhuthazwa ukuthi bephume ngobuningi babo bayevota ngelanga lokhetho. Intatheli zindaba yethu bathabile Masuku obekulo umbuthano usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu oemthonjeni Women's Forum uthi umuntu wonke ulelungelo lokuphuma ayevota njalo ivoti yakhe ibe yimfihlo.
Sikuthaza njalo ukuthi bonke abantu abazukuzovota bazovota ngokuthula kungabi nomuntu abangumsindo kungabi nobudlwangudlwangu kodwa sivote ngokuthula.
Ilunga leZimbabwe Christian Alliance umnumzana Asa Dube ukhuthaze abantu ukuthi bengalibali bevakatshele kwezinye indawo ngelanga lokuvota.
Ngincasephakathi umuntu elandeni kathi ivoti ekufunayo.
Omunye wabahlali beCountry Park umnumzana Ashton Mhlanga uthi kulabontanga abaningi abaphathekayo kulolu khetho okukhomba ukuthi abatsha labo baphakeme.
Ngakuthanda ukusho ukuthi i-COVID program leyi iyamukeleke kakhulu e-Country Park. Sitsho njalo kunobufakazi ukuthi bake babuya futhi I think it was some time yamukele kakhulu and I think yaregister more than abantu abaregister during that program more than 3,000 from e-Country Park khonapha e-Terminus to be specific. What I'd like to say kungakhuluma ngakho ngama-candidates ukuthi ama-candidates awe-Country Park abe maningi kodwa enjalo emaningi into engiyithabeleyo ukuthi phakathi kwamakhandidati lawa bekhona kube labontanga njengoba sike sananzelela kube lohlelo lwe-hashtag generational consensus. I think abantu abatsha ontanga bayishumekele kakhulu.
UNkosikazi Sikhulilo Sithole uthi yena uzimisele ukuvota njalo ilanga leli selimphuzele uthi lolu hlelo lumkhuthaze kakhulu.
ngizimisele ukuvota and iregistration yami nayo ngisembona nje ibanga lokuvota selimphuzele ukuthi sivote iget out and vote isikhuthaza ukuthi get out party lapha ukuthi siyowafinyelela sivote njani so njengelunga elimele omama hayi sijabule kakhulu sibili and hayi sekuphuzelele ebusuku lokuthi sivote kakapeti.
Bekulabantu abaningi kulumbuthano abagoqela abatsha kanye labadala abakade bekhanya bejabule ukubona abahlabeleli labanye bebukisa ubugabazi babo. Lolu hlelo aluqali ukuqhutshwa lapha eCowdery Park, njalo ekusungulweni kwalo lwaluhlose ukukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Abaphathekayo kukhetho bevela kumabandla ezombusazwe achiyeneyo banikwe ithuba lokuthi besayine isinqumo sokuphatheka kulo ngokuthula esithi I pledge to vote in peace. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fobembula.
Izakhamizi zeGwanda zithi uhulumende sokumele avule amagagasi ukuze kusungulwe imisakazo yezigaba eyama-community radio stations ukwenzela ukuthi imbiko ihambe lula njalo masinyane. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi ezansi emandebeleni zilalela imisakazo yaphetheya ngoba amagagasi awe-ZBC engabambe endaweni eziningi ezivalisa eGwanda kanye le-Bedbridge. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zikhalele imisakazo yezigaba ukuze zingasaleli emva, ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho. Bekhuluma emhlanganweni obugoqwe inhlanganiso ebona ngokusungulwa kwemisakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, okhutshelwe eGuyu ngomgqibelo odlulileyo. Iningi lithi lumelele ngamehlo abomvu umsakazo wentepe Community Radio Station osamelele imvume yokusakaza kuhulumende. UNkosazana Esther Mashamba ozisebenzayo uthi ngaphandle kwezindaba umsakazo lo ulakho ukuthuthukisa amabhizimusi abo.
Njengomama nikhangelele inhlelo ezokuthuthuka, sithuthukiswa sincediswa i-radio community uku-advertiser izinto zethu esizithengisayo kumanye ama-project. Ngiyenza ama-dialogues, kunzima ukuthi ngisebenze kwesinye isikhathi amafoni abe engelamlilo, ngiswele lokuthi ngingabamba njani, but nxa kulo msakazo sisebenzisa amagagasi kulula.
Loba nje intepe community radio station sile minyaka yafaka isicelo sokusakaza, ukhulumende kakaphenduli osekudala ukuthi basakaze ngezinye indlela. Kutsho uCharlie Mana walumsakazo, umnumzana Kenneth Magwala.
Kodwa siyacommunicate kuzo zonke, bayabona tepe inews ziyaphuma kuma-WhatsApp, sibatshele ukuthi lapho kwenzakaleni. Konke kungaba lomonakalo siyawubona kuntepe community radio, enasile kuma-WhatsApp la, njengabantu abangakaya broadcast. Abantu sebefundi ku-broadcast yalapha bathi bafuna ilayisensi lokuntu wethu kuma-WhatsApp abakuzwisisi. Bafuna sibe lomthina e-broadcaster sibezakhuluma into zonke ezenzakala kuyona lindawo.
Amazwi akhagcizelelwe ngusobhuku ebhalula umnumzana Leonard Spanda othi bawumelele umsakazo wesigaba sabo.
Hayi, siyikhangelele, siyayifuna, sizasiphathisa ngokuba sisiyakhuluma lokho kuyabe kusihlupho kunjengokuthi esigabeni siyatshontshelwa, kuthiwa abantu barethwa, siyeripota khona ngalo ukuthi kuphume emsakazweni.
Umnumzana Michael Mpondo uthi uhulumende kamnumzana Robert Mugabe ubulokwesaba ukuvula amagagasi ngoba efuna ukubusa ngokuncindezela.
Umbuso lo okade ukhona, nxa ngithi ngiyakhangela ngiyabona ukuthi bebelokwesabela ukubana ama-radio stations la mhlawumbe angaba khona, mhlawumbe azabe esevula abantu amakhanda ngendlela okubuswa ngayo okuza kwenza ukuthi khona bangabe sasibusa ngendlela akade befuna ukusibusa ngayo.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZacras, umnumzana Gudzai Kwangwara uthi balethemba lokuthi uhulumende okhona uzavula amagagasi kube nemisakazo eminingi ngoba ibalulekile ikakhulu ngalesi sikhathi sokhetho.
Siyabona njalo ukuthi abantu bayakhululeka ukukhuluma izinto azifunayo, njalo sakhangele ukuthi njengoba sikhala ngokuthi amagagasi avulwe phela ubaba umnankagwanga enkulumende yakhe bazakhangela indawo naleyo ngoba iqakathekile kakhulu ma sikhuluma ngokuthi inketho ibe inketho e-right lana ekuthi abantu bakhululekile ukusikhulumela ukusho ukuthi bafuna ukubuswa ngubani.
Ngaphandle kokuswelakala kwamagagasi emsakazo, amagagasi abomakhalelekhukhwini kawabambe endaweni ezimbalwa okudala ukuthi basebenzise amagagasi akwamanye amazwe abalisayele eBotswana lele-South Africa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGuyu. Albert Nube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhla siqhubekela phambili ngokuxoxa labesifazana abazancedisa ku-K2. Silo nkosikazi Debra Mukasa.
Ndithona njani zulu kandaba, igama lami ngu-Debra Mukasa. Ncedisa ukuthi ngingene ngibe ngu-MP wemagogo constituency under ibandla le-Build Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngubaba u-Dr. Noah Manika.
Ubone ngani abantu ibandla lakho bayalazi kakhulu njalo lingaba losekelo okungabangela ukuthi lawe uvotele?
MDC lezanu yiye kade ngama-strongholds kobulawayo, kodwa nxa sinanzelela kukuphe nokuhlukuluzela okuthize amabandla lawa engathi achithekana ngathi ayalwa, so abantu bakhona sebengathi balahleka ukuthi yiphi vele abangasina bemvotela. So sithina sosingeniswa ethu inhlanganiso le-Build Zimbabwe okuthiwa yibhiza, bakhanya abantu belithakazelela kakhulu ukuthi at least sokulenye iphathi entsha engela gazi phakathi, engela kula, engela dlame. So basebeyikhanya beyithakazelela.
Ye, emagwegwe uhlala khona yini njalo kuyini ofuna ukuthi uncede abantu ngakho?
Ye, emagwegwe ngihlala khona, ngilendlu khona ngale engayithenga ngo-2001 ngithenga ngingedwa ngihlezi khona esiletini ngiku-watch 29. Like singakhangela kuma-CDF lawa aphumayo bekungacacanga ukuthi kati kusuka ngaphi kusiya ngaphi. So ngikhona mengase ngicabanga ukuthi kati ngingangena njengomuntu vele ojayele ukukhulumela kumbe nojayele olelise libanzi ngabantu ole ngingathi ngesilungu olephashini labantu.
Usuke waba nemhlangano yini njalo abantu bayakulalela? Sinanzelela ukuthi uvele ubusebenza kulokho kokuthengisa impahla i-vending, njalo usebenza lezinye inhlanganiso.
Iphathi yethu sesencinyane ukuthi si-afford ukwenza ama-rally, but ngamaqembu ngamaqembu bensiba lesikhathi sokuthi ngihlangane labo mama, ngihlangane ama-youth, sihlanganela nezindlini nje sixoxisana sibonisana ngezinhlupho ezithize. Futhi njengobana mina ngingumuntu emvele ngizosebenza ngaphandle, bensiba lethuba eliningi lokuthi ngihlanganelane labantu siqoqisane ngezinswelo labakufisayo ukuthi kungaba khona. Nginanzelela ukuthi vele kulabantu abadala asebelabazukulu lesizukulwane abasegcile abagcinayo kodwa bengenelisi, kube sokusiba lama-youth ontanga laba abafundayo beqeda izikolo, sinemagogo esekhendari laphana ebafundisayo becine ku-form 4 then bese beswele ukuthi bayaqhubeka besiya ngaphi. Ama-lace ebhut ngokugogeka labo futhi banenhlupho zabo abade abanazo abazikhangelelayo abayehluleka even lokuthi beziqondise ngaphi, kuyukuthi ngoba ubukhokheli obukhona ibukhokheli lobani obungathi bucajile. Kumagogo constituency ngizaba umkhokheli oqotho, umkhokheli osaba uNkulunkulu, umkhokheli ozafuna ukuthi ehlanganelane labantu esikutho ngesilungu ukuthi engagement, isigaba esiparticipate-ayo ukuthi uma sisiba nemhlangano bebe khona kube yibo abakhuluma izinto zabo ama agendas abo abalawo kulale uthe community based programs ukuthi bona i community ngokwayo limagwego yona ngokwayo kumele iphume lezinto zayo abazifunayo ze interests ezifaka ku budget sibona ukuthi siqala ukupho kunye ukuqhakathekileyo silandele sisiya ngokuya ngokuyo imbagogo inde kakhulu kule lobhengula west kube sobuya le west magwegwe kube sobuya le magogwe old le north kube sobuya yona imagogwe north i-locals yamafulesi leyane terminus sinanzelela ukuthi kune one police station eyisebenzayo umuntu engaziwelwa luhlupho phakathi kobusuku leqanye leclinic lakho futhi kunenge vele izihlelo eziningi esizathi sizikhangelisise ngicela ivoti yemagwegwe inanzelele imvotele njengokuba futhi ngingumama umama umuzi olomama ngumuzi omuhle ezicompared to laba abanye ade sibakhethe.
Lowo ngunkosikazi Debra Mukasa oncintisa kukhetho lobudinga ozamela imagwegwe edalele ephalamende ekubandla le-Build Zimbabwe Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Noah Manyika. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba lapho axoxa khona lomnumzana Love Momoyo owayeyisiphathamandla se-MDCT kodwa osebumbe elakhe ibandla.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Ibizo lenhlanganiso yethu kuthiwa United Movement for Devolution UMD safaka abantu abamele idale lephalamende abalichumi lasicami nembili sazofaka abalichumi lanhlanu labo kuyibo abamele idale le council.
Injongo yenhlanganiso yakho ngeyani kahle kahle?
Kimi injongo yethu njengebandla ngeyokuthi sithuthukise izigaba ngezigaba ngokuchiyana kwazo. Sisebenzisa isisekelo sombuso uchapter 14 lapho ovumela khona ukwehliswa kwamandla esiya ezabelweni. Okwakuqala ukuthi amandla kayehle lapha akhona ikakhulu ku central government khona le dorobheni le Harare ebuye kuziqinto ezijiyeneyo okwesibili abantu kumele bebe lamandla ukuthi imithethwanyana nje thize bebe lamandla ukuthi besifakele imithetho kuyo ezabakhangela ngendlela abafuna ukuhlala ngayo. Sikhangele njalo ngodaba lolo oluhluphileyo udaba lokuncindezelwa kwemihlobo labanye abantu bencindezelwa imihlobo lo okuyiwo omnengi kulele lilizwe kungabe kusezifundweni, kungabe kuyikuhlala kuhle ngemakhaya, kungabe kusemsebenzini, kungabe kwezentuthuko. Sikhuluma nje kusobala ukuthi uluhlu lolo lemandebeleni lusalele emva kakhulu kwezentuthuko kungabe kwezemfundo, kungabe kwezokusebenzi, kungabe ngezamabhizinisi isalele emuva ngenxa yoncindezelo lolo esikhuluma ngayo. So thina njengenhlanganiso sithi kasifuni incindezelo, abantu beZimbabwe kusisekelo sombuso bayalingana, asihloniphaneni sincedisaneni ngokulingana.
Lilamalunga amaningi na njalo ungasitshela ukuthi avela esigabeni semandebeleni kuphela na?
Inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele, but kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho uqale khona, njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho uqalise khona ubasa. Kunethemba ukuthi usuka lapho uzamemetheka umlilo ubamba izindawo zonke, kodwa kakutsho ukuthi libandla lemandebeleni kuphela, libandla leZimbabwe, libandla elikhuluma ngezinto ezikhathaza lo muntu ongekho kwelemandebeleni. Ngoba nxa sikhuluma ngokuthi amandla ayebantwini ayintuthuko, lamandla okuchiyana kwawo, sikhuluma ngenhlelo zenezo zibona senzakala kwele Manicaland sike sabo lamadalimana khona ngale umtshato Diamond sabo lamaye amadalimana akade khona emarange lapho esibone izakhamizi zakhona ngale zithukuthela ngenxa yokuthi besithi khona amadiamond laka abancedi ngalutho. So into esikhuluma ngayo thina nxa sikhuluma kwehlisa sisamandla ebantwini lokuthi inhlelo zentuthuko zibanjwe izakhamizi luhlupho olukhona ilizwe lonke jikelele kasilohlupho lemandebeleni.
Manje amalunga enu okwakathesi liwatshela ukuthi umongameli avotele bani?
Okukamongameli yinto elizwe lonke ekhathaza uzulu wonke, yikho ke lokhu kuya ngesifiso salo umlandeli ongumlandeli we-UMD ukuthi yena ufisa ukuthi kumongameli evotele ubani, kasincintisi kumongameli welizwe. Yikho abalandeli bethu bakhululekile ukuthi bevotele lo abasibona ngathi engalalela ngono izifiso zethu njengebandla le-UMD.
Kulezinye inhlanganiso esigabeni seMandebeleni ezilenjongo efanayo ezifana labo Mthwakazi Republic Party labanye abanjalo, liyasebenzelana labo na?
Ya, siyasebenza ndawonye, siyahlala le mhlangano siyanguya kwezikhathi lamabandla atshiyeneyo ale nkulumo efanana le yethu. Kodwa isingabe sehlukene kikho ngamaqhinga okuthi kanti lokho esikhuluma ngakho esithi kwehliswa kwamandla sikufeza njani.
Hayi, kuyozwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga ithuba leli endilitholileyo ukuthi ngikhulume labalaleli. Engilethemba ukuthi sizaqhubeka siloko sikhuluma labalaleli ukuze bezwisise ngokugcweleyo injongo yebandla leli esithi United Movement for Devolution. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obexoxa nomnumzana Lovemo Moyo. Ngomidlalo yamazwe omhlaba esaqhubeka eRussia, ele England linqotshiwe lamuhla 2-0 ngele Belgium, njalo kusasa ele France lidibana lele Croatia. Esithi ubulawayo silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha ngomsakazo weStudio 7. Ngesikhangele ebezikhokhela amabandla ezombusazwe aqinisa imikhankaso yawo ngesikhathi sokusela amaviki amabili kuphela ukuthi kube lokhetho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.